Umongameli Mnangagwa ucho lokho emhlanganweni awenzele Direct Central Committee ye-ZANU-PF eHarare ngaphambilini komhlangano omkhulu owenziwa mnyaka yonke waleli bandla lo nyaka owenzelwa eGoromonzi.
Abantu abafuna ukuqakathekisa ukuvuselela umnotho njengalokho esikwenza kuhulumende omutsha, siyatsho ukuthi kumele sisekele inhlelo ezenzwa ngabantu bethu. Kumele sikwenze konke lokhu sibambene ekuvuseleleni ilizwe lethu.
That change the standard of life of our people in every sphere of life.
Ilunga leZANU-PF livela kobulawayo umnumzana Munashe Mthuthu uthi umhlangano lonyaka bakhangele ukuphatha kabanzi udaba lokudinga indlela zokuvuselela umnotho welizwe.
Iconference iqakathekileyo because for us it's an annual people's conference lapho esihlangana khona abantu abavela kuma districts, kuma provinces, lama constituencies wonke eZimbabwe jikelele. Sibuya sizokhuluma about ama policy issues aye party. We are the ruling party, we are the governing party. So it's important ukuthi every year sibe sihlangana sibuza ukuthi uhulumende uyenza yini izinto ezihambelana lezifiso zabantu. Number 1, uhulumende uyenza yini izinto azithembisa abantu ku manifesto ka 2018. Number 2, and also ukuthi sizwe ukuthi lapho kulelo okulelo into eziphambanisekayo zilungisiswe ukwenzela ukuthi siye phambili ngelizwe, siyakhilizwe lethu sonke.
Umsekeli kanobhala ogatsha olubona ngokuqhutshwa konhlelo zabatsha umnumzana Mabutho Moyo uthi ibandla lakhe lisibenzelana namalunga alo kahulumende ukuze kulungisise inkinga ezibhekane lelizwe.
Ezolungisa inhlelo ezathathwa nguhulumende ezisebantwini, njalo sizocubungula lezi nhlelo ebesizilethile ngaphambilini, sibona ukuthi uhulumende wenelise ngapi njalo silele ngapi. Lapha silele khona sizabe sibuza imibuzo ejileyo njalo sifuna impendulo engatsheni ezithize ezohulumende, ngoba omphathi intambo balezo ngatsha abaguqela ubaba uMthuli Ncube okhangela ngezomnotho, obaba uPerensile okhangela ngezokulima, bazabe bekhona bezosiphendula ukuthi lokho esabathuma ukuthi bekwenze bakwenze bafike bangeni liphi.
Kodwa enye ingcwethi ecubukuna ezombusazo mnumzana Mlungisi Dube uthi akulalutho oluzaphuma kulo mhlangano ngoba vele ibandla leli kalibananzi abantu beZimbabwe.
Umhlangano weZANU-PF oyenzelwa eGoromonzi sibe sikhangelela ukubana nxa abantu beZANU-PF bengabantu abakhathazekayo ngokubana ilizwe liye phambili, kade kuzabe yisikhathi sokubana behlanganise amakhanda ukubana belungisise indaba lokhu ezihlupha elizweni leli, ezinjengokuthi i-economy isebenze, ukuswelakala kwemisebenzi, ukungabi khona kwamagetsi. Kodwa siyabazi ukubana ke ngabantu abanganakiyo ngokuthi abantu baphila njani. So ngokunjalo asikhangelelanga ukubana kuzabe lento ebambekayo ezanceda uZulu ezaphuma kulomhlangano.
Umhlangano webandlaleli uzasungulwa kusemthethweni kusasa ngumongameli Mnangagwa eGoromonzi esigabeni seMashonaland East phansi kwendikimba ethi mechanize, modernize and grow the economy towards Vision 2030. Kusenjalo abala impi enkululeko lalaba abancetha ngesikhathi sempi enkululeko omjibha sebeza kuba ingxenye ebandla leZANU-PF kulandela isinqumo esithethwe yi-Politburo le-Central Committee. Umhlangano lo wenzeka ngesikhathi kucatshangelwa ukubana kulokufuthelana okukhulu phakathi kukaMnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Izigaba zonke zelizwe kubandla leZANU-PF zethule isinqumo sokuba umongameli Mnangagwa akhokelele leli bandla kukhetho lomnyaka ka-2023. Kodwa ingcitshi zithi elakusasa likaMnangagwa limi manzonzo ngenxa yomumo womnotho. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo waze ukuba kusaze kube lokhetho emhlanganweni lo esithi kuzaxoxisana ukuba ilizwe lingaphumelela kanjani enkingeni elibhekane lazo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.